obusuphayo kwamanje ikuthi they since realized after we triennial evaluation ka 2015 yeah kwaba le deficit enkulu and the company railways is not able to forward ama contribution elokuze ku pension fund ngokwaye. As a result, it's difficult to cover a deficit and it's offloading a number of people about M17 going into pension. Imali yabo ibivele ingangeni khona ngale, but because of the agreement, the DB, defined benefit scheme, they cannot be denied ama pensions abo in full, even if they receive another contribute. Actually, if it was insurance, it would say ama policies abo would have lapsed yabo. Sebenze ukuthi baqale ukuthi baye ku-defy ukuthiwa yi-defined contributory scheme leyana you outsource imali zabantu individually to some of these places like Old Mutual and all these insurance companies babhenkele umuntu individually, which means okutho ukuthi sokuyamele bakhangele ukuthi kube le cut off date. I-cut off date leyana nxa isiba khona bevumelana nalabo abasebenzayo, it does not affect the current pensioners, it only affects those would be abazakuba ngama-pensioners later on. Kodwa ke bale exercise abayenzayo kukhanya izisebenzi ziyala totally, but nxa kunjalo kungangcono ihle dissolve yonke. I-contract yabo yayikhuluma nge-DB, kazange ikhulume nge-defined contributory scheme. And i-railways kungani isikhona ikhuluma namhlanje ukuthi isilama-challenges? Yena yayingatsheli abantu ama-challenges from onset.
Singathi-ke imali engani iyahlupha ngama-pensionele leyo ukuthi i-railway ayisenelisi ukuthi ifake imali kupensheni. So singathi abantu akumele bathole ama-pensheni baningi kanganani abantu abangani babhekene lo daba lolo?
Hayi baningi. I-workforce currently ngingaqamba amanga, I don't want to be a wrong figure, kodwa baningi. But iskimu yangkhona bekuvunyelwana ukuthi kungaba yikuthi labo asebesalelwe yi-5 years bazasala beku-DB, kodwa laba abale-long term yokusebenza yiba bazafakwa ngapha ku-DC, which means uyabe usuzicontributhela imali yakho wena, i-company ingaselaliability ngawo, i-company isizenze i-CC ku-pension scheme totally.
Kwenziwa njani
khona la?
Kwenziwa njani?
Kulama experts kuthiwa Mineva, kulama experts it can be done vele ngesinye ngenye indlela. Kuyafana lokuthi you can do okuthiwa ngiyazi ngesilungu i-discontinuous evaluation, liya evaluator libone ama values e-property yonke e-pension fund bese li-divider-ke ukuthi i-properties ezinje zingaya kuma-pension current pensioners, lezi zingaqhubeka zisezela laba abazakuya ku-pension in future.
So ubona ngani-ke kungafika ibanga lokuthi i-railway ithengise izindlu kumbe ithengise amatolokisi kumbe okunye kwenza ukuthi kulungise konke khona kwe-pension?
I-railway vele ayisela zindlu zokuthengisa, angazi nxa bengathengisa ama-properties abo, but izindlu bazithengisa kudala vele, nami ngihlale endlini engayithenga e-railway. So abangakwenzayo ukuthi kumbe angiboni vele ukuthi bazakwenze njani, kodwa kukhanya ngani bakhangelele ukuthi bathole imali from some investors ababona ngani bazasayina labo i-contract yokuthi babancedise to cover up into ze-pension fund.
Kodwa kukhanya kulukhuni phela lokho baba mani.
Akukabi le-clear, akukabi le ndlela sibili eyobala eyokuthi kungenzakala njani, kodwa nxa bekhuluma bona bakhanya bele themba lokuthi hayi sooner or later, ngoba kukhona okunye osokusayinile. Kodwa-ke ngingazi ukuthi bazavuma ukuthi bathwale isikweletu esingaso sabo, angikwazi la.
Singathi-ke nxa sukhangele sibili abantu baningakanani nxa ungafaka nje inani elingaba ngesikhiwa kuthiwa yi-estimate yabantu vele abathola ipensheni ngaphansi kwaloliwe?
Abathola ipensheni okwamanje give and take bangaba ku-around 5,000-6,000. Then nxa sebehlangana lalabo okuthiwa labo engibatshoyo yinguye wayesebenza e-railways okuthiwa yipensioner ngokwakhe, kodwa silamaxhakela kulalabo abanye asebatshonayo batshiye omkabo kumbe weza ngoyindoda osele eyi-widow kumbe i-widow Masi sihlangana labo labantwana abancane abangakakwanisa ama 18 years bangafika ama 16,000.
So bo labo bantu ke bazaba banjwa ikonoku esikhuluma ngakho.
Labo ababevele sibe ngama pensioners la my widowers bazaba sala ku DP yona leyo akade bevele beyihola and akula abala akuba affected lokho. Kodwa labo abasasebenzayo yibo babe sebe nemali si-investor separately.
Abantu abathola ipension vele bathola malini nxa umuntu wakuloliwe khonapho?
Hayi, leyo inzima leyo ngoba kuya angithi kule okuthiwa i-formula esetshenziswayo and so iya ngeminyaka oyisebenzisileyo lokuthi wawuhola malini. Aveleka azifanani imali zankhona.
Kodwa singathi uhola imali enlutshwane encane kakhulu uyawahola malini?
Currently bakhona ba less than 100 and kuze kube nzima ke kubo laba abafelwayo ngoba lo owafelwayo uthola ingxenye yale ayitholwe ihalf yale ayitholwe ngumnikazi wepension. Asithi mina ngabhubha namhla mina ngithola 400 kutho ukuthi mase ngitshonile umkami usezathola 200.
Siyabona
nxa umuntu abehola 50 kutho ukuthi umngakhe abe sehola 25.
So abathola imali eningi ngoba ngabe abanye bathola kuma 400 500 kwenzakala khonokho?
Bakhona abahola kabahambe kade silaba abalama service up to about 40 years bafika kuma 1000 something.